yiyona le ngihleli phezu kwayo baba mangithi zizasukelana ngoba vele sezithobelene abangale ngakubo amaZulu babuhlungu ngento ayenziweyo babuhlungu ngokuthathelwa kwakumbuso babuhlungu ngalogu layo laye ugeneral owabo sebethobelene lalaba besikarangeni abathethe umbuso ngodlame sebesithi ithuba labo lokuthi babuse badle na ngithi mina sizasukelana manini libone mishoko nokho ukuthi kuzaqala ngawo nalumngcwaba usudonselwana ukuthi kuye kwakwazimba kumbubeke Heroes Air kusukela khonaphana zithobelene zinjalo lapho eziyahlanganisa khona impondo manini libuke kodwa yikuganga lobubulali lenzondo abakufundiswa nguye yena lo osephumula
umbona ebekwa ngaphi wena
kwakasezithobelene ngoba bayadoniselana abakubo bathi kabekwe kwazimba abanye bathi kabekwe Heroes Air engakwaziyo yikuthi ulaso yini isibindi umnanga kwasho ukuthi engabamba ngenkani ngoba bayala abakubo lomndeni wakhe uyala engakwazi ukuthi bangabamba ngamandla yini bangadonsa ngamandla yini ngoba bayala abakubo nxa besala benjalo ukuthi kuyagcineke kwekhona kwazulu
eminyakeni ezayo ubona izizukulwana lezizukulwana nxa sezikhangela emuva zimbona njengomuntu owayenjani umgabe
labanye abakubo baba abanye abantu bakhe bazamenyanya ngegama alithiye emuva ngegazi alichithe emuva ibizo lakhe lizaba libizwa abantu abangalakuziqhenya ngalo abangalakuzigqaja ngalo ngokubulala abantu akwenzileyo ngesono asenzileyo emhlabeni usuzathola abanye abakhe sebemphika bethi sasingamali azange sasebenza laye ayikho ingane alukho usapho lezi zukulwane ezake zajabula zaziqhenya ngokuthi ubabamkhulu bengumbulali kumbe ubabo bengumbulali uzathola abaningi sebefuna ukuzigeza igama lakhe besenyanya igazi lesono lesi asihlanyele emhlabeni.